sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2018 usithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo NDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhla ka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshele umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhla ka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho umongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU PF abikwa enqobile yena isithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentethe lezindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchazisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa hola into enjalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi zonke ongurespondent uzozamela afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangekusela out love uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi uyazi mina kangisabi muntu kodwa bangekusela bara kuba ngekusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini ezek lunganazwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilitshumi nane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokho sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho iya ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho izeki unkosikazi Rita Makarao ukhangelele ukuba ngomunye wabehluli. Ngosenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sfanda uxoxa lo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu enqindisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela enziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni le-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakale lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho bona ngani ubufakazi obuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesithiwa kulo isteja okuhambelana nenombolo ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyathengisela emaphepheni. So kuye onye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle kodwa kuthi ukuthi amajaji akhona ayafanele acubungule yabo
kahle kahle bona abakufunayo abe MDC Alliance kuyini ukuthi kuqumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe kanje?
Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ubuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambelana loNelson Chamisa zibe lutshwane nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ama-V11 i-constitutional court idaleli iza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yeZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo zakhona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zimbi zombili. Okwama-21 seats athi khulunywa ngu-Douglas Mondlo kana hayi kukhona ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lezek laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi uChief Justice umnumzana uLukh Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwaunza ngelawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona kula ninye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba ikakhulu ma kuyukuthi ibevele besemsebenzini njalo nxa amboni ukuthi khona uChief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwa kale phambi kwamanye amajaji kona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili baya bekhona sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-constitutional court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-constitutional court ukuthi bekuzwa lolu daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidali kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe kukutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye odade bangabe bekucele lezanu PF ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ungujaji uthi nxa uhamba bemudayi lujaji vele umthetho kawazi lujaji ngujaji wamabandla wezombangazi ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ejudgment yakhe iqosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzalupf ngifuna ukukhangelela ukuthi ojaji bonke ngojaji abazalisebenzisa umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedale bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamente njalo elilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshela umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumente weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ukumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchari Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on Wednesday.
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Or it agrees with him that it has no power to determine this case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi. Umnumzana Bithi wabalekela kwele Zambia kuyadinga ukuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo oyihambe lomnumzana Bithi eZambia uchele Studio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi nomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Bithi akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi ukukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende we-Ethiopia nabasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele-Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Igane lephalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakaza obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yakhe yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ukubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo izakuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu waphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa iZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidinge lapho kubhale live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicobungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamile asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Banda utshele intatheli zindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi belubevele khona ethimini. Now he's facing on music quite headway. If they win, Mzebenzi wabo futhi uza kukhona. So they actually know ukuthi Mzebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi lokhu team isale kuPremier. CV yakhe yes it will be good, but ama results must also go along with CV yakhe. So thina we're saying ukuthi buyeke do your best, keep us in the league. Umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu leBulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaAmin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpelaviki iqembu leBulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho lizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elime ngojikelo bhanqa 1-1 leMutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapong lizemukela iqembu leBulawayo Chiefs nase-Asport. Iqembu leCapes United lizadibana leli Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Kariba lizangqinana leli Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elenkeze Platinum Stars lizadlala leli Nicrude ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela leli Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leChapane Mind lizadlala leli Chicken in Emaclass. Kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kiki was a frightening, my darling. Was a frightening, seven to forbidden. Was a frightening, my sweetie. Was a frightening, yambaling for me.
Namhla kuhlelo Woza Friday sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Art likhokhelwa umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sanda weStudio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetheya iqembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi kwena-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo ngiLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Tshareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
UZambezi athi lamunjelwa kwelendlandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlood and Follows, iBlood Spear, lamanye amaqembu animaninginingi athiyeneyo eZimbabwe njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningininingi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningininingi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zokuhlelo lwabantu woza Woza Friday sile uZambezi Arts beculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangumnumzana Moyo ufakaza.
Oma lezi ngezikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezine zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemichato ikakhulu zebasiko lasithandwa sami ngiyakuthanda sithando sami umuhle kuzokuba lezinye ingoma kanengine ngezikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinye sibona imvelo izinyamazana lakho konke esilayakho kathesi.
Lona ke leliqembu selisikhathi labunda njalo lisebenza kakhulu kuze kaze le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu.
Umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijala ukuhlabelela nje kokukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela siyafisa ukuthi wena sifundisane nabantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola khona ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi wena abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo. Siyabonga.
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kuleli njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhethu phela ngoba bengawajayelanga ukubona abantu begqoke isintu. Ngithi hozbahaha kwezofrede bangani mami libe nempela viki ende njalo elokuthula igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Zambezi Arts liholwa ngu-Lucky Moyo. Uhlelo Walter Friday besilethulelwa ngu-Ezra Jesus Bani we-Studio 7 ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court. Isiphathamandla somanyane ne-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti umiswa phambi komthethwandaba lamuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.